Sika disenda baku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine ekuseni mhlaka 28 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonale oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubungumnyaka omubi kakhulu.
Impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG asikwazi. Kambe uDisembe siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu.
Incwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni.
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amathimesi lawo. Labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizavuna ngayo, njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu.
Elemelika linaza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye.
Bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha, kodwa ungabuza ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi ababe bayipheka. Bayapheka chicken, imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esathi kudle ngekhisimusi kodwa bakudle ngesikhathi lesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo oka 2019 siwugqibe, izizalwane zeZimbabwe zithi ubumubi kakhulu. Okunye okudayinisa abaningi ukuthi akulabungcono obukhanya bungaba khona ngomnyaka ozayo. UChris Gandle weStudio 7 uxoxele sinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mgandla, njalo oyingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Umnyaka lowu ulezinto ezimbili. Umnyaka lowu ufanele ukuthi khona wona ngokwawo nga uya fast trackwa, uphele masinyane lolandela, uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane, ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi iminyaka ungcono ungapheli, sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngobesabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyakusiphathelela. So lumnyaka kawuhluphangise ukuphela, kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane. So ukuze ziphangise inyanga lezo kuhambe ukuthi umuntu ibe lama-programs wona la angapheliyo, ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 215 dollars kumbe RTG asikwazi. Kambe uDisembe siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi. Imali le beyiyona ivela ngaphi? Imali igcwele ezandleni zabantu. Kulo bunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho, sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele. Bathwala imali abantu laba esabekayo phambi kwamapholisa, phambi kwamasosha, phambi kwamagadi jele, phambi kwabo umajistrate, phambi kwamalawyer. Bayithwela imali ezitrade nebhenki kakula lutho.
Ye, kodwa-ke nxa sikhangela ukubana umnyaka usuphela, akukho yini ngitsho lokukodwa ongathi hayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu?
Kusukela khona ngoJanuwari kuze kufike kathesi, into eyenzakeleyo engazani iphose yaba ngcono kayingcono, ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni. Ngamabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elithwane wona asedorobheni, emakhaya kakula mabhasi akhona. Kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha aba ngu-76 abuya azokhomishina, wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umba adlala khonapho kobulawayo. La amanye la akasiwazi ukuthi ayanga, asehanjisiwe, amanye ayeHarare, amanye ngaphi ngaphi kubo-Chiredzwood, ngendawana ezithile. So nganceda abantu lakho khona ngalesiphongo ukuthi anceda khonangalo kodwa bhati kasemathebeleleni phela iqiniso kaliphume linjalo kodwa-ke sithi khonapha edorobheni kube ngconywana ndijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi-ke siyadinga abangasoze bekuthole khona ngani lapha bazesiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana la kodwa-ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kwini khona lokho abantu bakuthezi inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu bethezi inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edorobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphumethiwa kulelani iganga leliyana uyabuya uthela inkuni pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka.
Lo ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma icingweni lo Chris Gandle weStudio 7 ekoBulawayo. Ingcwethi ezicubungula izomnotho welizwe zithi uZulu weZimbabwe uza kuba lekhefu lekhisimusi elilukhuni kakhulu lonyaka ngenxa yokudula kokudla lempahla kanye lendlala ebhahileyo elizweni. Intengo yempuphu lokunye ukudla okuchiyeneyo okufana lefulawa, utshwala lamanamnete ikhuphukile ngezinga eliphezulu kakhulu kuliviki njalo ikhangelelwe ukuqhubeka iqonga kuze kuyefika ikhisimusi. Ohlaziya izomnotho umnumzana Rachel Shoko uthi eleZimbabwe kumele liqinise ezokulima ukuze lenelise ukuqeda indlala liqinise lomnotho walo. Kodwa utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi endaweni yezifela emlonyeni lonyaka ngikhisimusi abanengi bazazidlela ingqoqo zomlomo.
Uvelo bokuthi into ezilunga eZimbabwe sebesikhangele ukuthi zuline kulinywe kuvunwe njalo amadamu abe lamanzi kwenzela ukuthi senelise ukuthola amagetsi aneleyo. Ngalesi sikhathi lalezo zinto kuyizinto esingela ukuthi singazitshintsha sizilungise ngamalanga amalutshwana la sesiyele. Ngithi ikhisimusi lalonyaka ayisilo makhisimusi esingaba lokuthokoza njalo ngithi abantu bengaba lokuthokoza ngalo. Kuzakuba njengolunye usuku abantu olufana lolunye usuku kodwa kungela kuthokoza okujayelekile kwesikhathi sekhisimusi.
Ngesikhathi esifitshane sesisele akhona yini amasalamusi esingabona mhlawumbe senziwa nguhulumende kube lobubelo elizweni?
Ungakhangela uhlelo lwakhe lokulungisa ezenotho uhulumende lonke lokuphumelela noba ungaphumeleli ngendlela esasebenzisa ngayo amasimesi lawo labe sikhangelele ukuthi ngendlela esizavuna ngayo njalo sikhangelele ukuthi sizakuba lalo yini izulu ngoba okuningi ukuthi seza amasalamusi kufuze lathi sizame ukuthi sehlise indleko esinazo eze-foreign currency sizame ukugcina lokulondoloza le-foreign currency siyisebenzise ezintweni ezilobubelo lempumelelo kulokuthi sibe siyisebenzisa ezintweni zokuyidla ezingelako ezingathi ukuthi production loba yi-profit ngoba ungakhangela kathesi i-foreign currency le elithwana esilayo yiyo sithenga ngayo amagetsi, yiyo sithenga ngayo impuphu yokuthi abantu bedle, yiyo sithenga ngayo lokhu lalokhu okuyizinto okubana ngasivunile yinto esingabe sizithenga emazweni siyabe silazo. But sesiyayo ukuthi sikuthola amasalamusi, amasalamusi amakhulu uhulumende angawenza yikubana aqondise indaba zokulima laba abalamapulazi abawadada kodwa bengalimi hhayi abanika abakwanisayo ukulima qondise kulima ilizwe ukuthi liqonde kufuze njengemizi yonke senelise ukuzidlela lime sidle okwenele thina singaqoqodanga komakhelwane singakhalelanga obani singacasa ukudla okuba lokudla okwaneleyo yonke into iyoqonda sesiya phambili.
Intengo yempuphu layo sibone ikhuphuka ngezinga elesabekayo ungathini ngalokho?
Ekukhipheni kwakhe isikhwama esingathi ibhajethi ubaba uMthuli Ncube wakhuluma ngokukhipha imali eyokusubsidiza impuphu amamilas ade eyithenga umumba ade ewuthenga e-GMP. Ungakhangela kulokukhala kokuthi into le bebekhangela isiqalo seninyanga ezayo kukansithe yaqala ngalesi sikhathi osokwenze bona amamilazi akhweza impuphu. Ungakhangela bona uhulumende ngendlela ayekwenze ngayo ewuhlile ngakho wayekhangele ukuthi engenza njalo laba bengakhweza abantu balakho la ukuthi beyilethe njengoba inkukhu ingasabhatali duty beyilethe ngakuqala ukwenza i-economics zathi kuyabhalansana ukhiphe i-subsidies le price ezavela ukuthi abantu babe sibeletha impupu besivela lawo phandle kwelizwe kuzafosa ukuthi kube le market price hayi khona le price silaka teziyokuhlala.
Lo ngumnumzana Reggie Shoko ocubungula ezomnotho bexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagesi umnumzana Fortune Chasi ohlangane lebhodi yezwesa eholwa ngumnumzana Sydney Zukuto Kata izolo uthi kufanele inkampani yezwesa ibunjwe kutsha i-restructuring ngendlela yokuyithuthukisa. Utshele umsakazo we-ZPC ukuthi kulenkohlakalo kulenkampani ngakho kuningi okufanele ukuguqulwe. Ukuphenya kwecala lenkohlakalo elethweswa owayengumphathintambo obona ngemota zokuhambisa umnumzana Joram Gumbo sokufika emaphethelweni, kutsho isikhulumeli seZimbabwe Anti-Corruption Commission ISAC umnumzana John Makamure. Okwamanje ngesilalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Hayi, thina sikubonayo ukuthi mna ngagose ehlulekile ukubusa ilizwe. Into esiyibonayo nje kuthi nje yena into eyenzayo urana ilizwe njengomuntu orana isipaza shop. So kusalayo ukuthi nje beke phansi zonke intambo enikeze kwechamisa. Ngoba vele kuyaye ukusoba ukuthi sehlulekile ngokuthi i-gugrawundi esefuna ukuyenza kathesoka asafuna ukuyenza ngendlela leyana oyenza kuqala. Usefuna ukwenza i-gugrawundi ukuthi ubulala abantu ngokubancisha udokotela dokotela niyazi ukuthi kumele kusale yena eziphathamandla zonke ze-ZANU-PF abantu abalemali kuphela abayanga bengatholakaliyo khona elizweni sebehlele kuphela du.
Sibone ukuthi uhulumende wethu Emerson Mnangagwa ivele ayilathando lomuntu. Ngikhuluma ngokwamadokotela, ukukhala kwamadokotela umsebenzi. Amadokotela akakhalalanga, alambile njengoba umhlaba wonke ulambile unje. Kunjalo bona abalazelo labantu abafayo, uhulumende kalandaba labantu abafayo ezibhedlela ngoba yena uyaangakulu uyathapha aye Dubai, aye South Africa, aye China, aye sila khona. Khona ngale welatshwa ngamadokotela aholayo, ahola iholo elifaneleyo elibaphilisayo. Angazi ukuthi uhulumende lwesilayo singenza njani ukuze bakithi siphume kulolu hlupho. Yena nguye oyisigebenga ngoba ukufa komuntu kuyinto enhle kuye. Kezwa buhlungu ngithi angazi ukuthi noma esalele embusweni uzabusa bani njengoba phela abantu siyaphela. Ukusa nokusa kwamalanga kufa izigidi ngenxa yokusweleka kwezelatshwa.
Yimi Mathonsi la Studio 7 lapha nesicelo la esama-pensioners. Ama-pensioners kaholi aphiwe imali encane, into ziyadura zonke. Bengicela uhulumende akasikhangele la njengabantu abantu bakhe seyikesaleli lizwe leli. Thina ama-pensioners silivusa silisebenza, angisho khuluma nje sesikhohliwe.
Sakubona msakazi nomlaleli, eqinisweni le ndaba yabafazi khona ngoba umuntu ongumfazi kufanele ebe umntwana wakho, behave njengomntwana wakho. Kodwa abamanje hayi sebehlule labafazi, sebengamadoda nabezindlini la. Ngeke usamlawula ngalutho, hhayi besekumele siyeke nje bafowethu njalo. Ngiyabonga umfokanhliziyo lokhuluma.
Sayibonani ku-Studio 7, mina igama lami ngu-Adolf. Mina into engizama ukuzibuza ngayo ngale government esilayo njengamandla, ngike ngabona kunesinye isikolo ebesikhuluma ngeboschool fees zabo 9000. Kungaba le school fees e 9000 abantu eZimbabwe bengayiholileyo 9000. Angazi ukuthi bona bathi abantu eZimbabwe imali bayithatha ngayo ukuthi umuntu uzobhadalela i-school fees e-9,010 kuyimali yomntwana oyedwa. If labantwana abayi 3-4 which means sikhuluma ngemali esifika kuma almost over 30,000. So ngisibuke ukuthi yona i-government ithi la abantu bayithatha ngamali kuzoba lesikole esibhadala imali esingaka, bona abantu bengazihole lezi mali.
Hayi, siyabonga. Mina ngikhuluma ngolamlani Ndlovu ngiselupane kuwat 17 emalungu eZimbabwe. Amadoda akunzima, labafowethu bahlukuluzwa khona kwaseGoli, waseButswana ngenxa yesimo salapha ekhaya. Becela ukuthi uhulumende lo khona azame uguqula isimo, engathi impilo ibangcono ngoba izinto kazithengeke ezitolo, akulanto ebambekayo, yonke into yakhona elukhuni kakhulu. Kubuye lelanga lezulu alini, asikwazi ukuthi sizoba yini. Lezi fuyo ziphelile waselupane ngapha, sece ukuthi uhulumende lo angenele lamanzi awakho alungise izinto. Siyabonga.
Linjani Studio 7? Mina endaweni leyo yokukhwela kwempuphu leyo, kanti kuzetshona kukhwezwa impuphu leyo, impuphu yiyo ephilisa abantu, ibisikhutshula iprayizi kodwa imali zingakhutshulwa ebantwini abasebenzayo. So angazi ukuthi kungathi abantu kufanele ukuthi baphile njani. Khona nje vele nje akula ngqondo nje izinto ezenzakala elizweni lakithi. Kambe yona ifuel likhona ilizwe likhweza ifuel every week, kanti abantu imali yangikhona bayithatha ngaphi? Kuqeda lapho na baphinde bathi abazingenelayo bevela zisebenzela ngaphandle kuthiwe akabadeclare imali bazathathela izimali zabo. Angithi yabo babe bebona ukuthi ngivela ngaphandle, ngivela sebenza. Lokhu ukuthi bafuna ukubona ukuthi imali leyo ngiyisebenza ngapi, ngiyithola njani. Akusho umsebenzi wabo lo. Wathenga amabhasi, wagcwalisa amabhasi. Amabhasi angikhona abantu bazagada belambile yini? Angithi abantu kumele bagade ibhasi leyo basuthi. Nxa belambile ungagada ibhasi usiya ngapha, kula ngqondo vele lokho. Khona manje amadolobha akwatukile imigwaqo, izimota ziyawuyela ngapha, futhi bafuna ukuthi bafake amabizo abo emigwaqweni ngapha. Imigwaqo file kabayilungise phela imigwaqo yangifona le. Hayi, kunzima shu. Hayi, ngiyabonga lukhuluma lo Maluphahla.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, eliwathumela kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Manje sithanda ke ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele. Siya live streama phela njengensukwini. Silo mnumzana Aaron Dube othi msakazi linjani. Hayi, siyaphila Mthembo lo. Pamela Khumalo othi siyabonga msakazi. Sibonge bonke ke laba abasilaleleyo. Lapha nxa ulombono okutsho ungawuloba phansi, khonapho sizawuloba emoyeni, sizawubala emoyeni. Njalo nxa ulamazwi okutsho ungawachiya khonapha ke kuWhatsApp, sizakutshayela ucingo, sizawadlala enjalo emoyeni. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abalimi beFrance bathe gwaqa emigwaqweni eya eParis kulelo dolobho, kanye leya kwamanye amadolobho begade amathalakitha abo. Ngendlela yokutshengisela besola ukubhidlika komnotho welizwe kanye lokunye okuthinta kubi abalimi. Abalimi laba bakhuphele amathaya emigwaqweni beyivala njalo bachitha-chitha lotshani emgwaqweni njengezinye indlela zabo zokutshengisela. Uphenyo olusanda ukuqhutshwa likolishi le-Harvard University lithi abantwana abazelwe belegcikwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza bengelatshwa besanda ukuzalwa basala bele-viral reservoir encinyane, okutsho ukuthi ukwelatshwa kwabo kuyabe kuphumelela yaleli igcikwane. Kulabo abaqalisa ukwelatshwa sebelenyanga ezimbalwa kukhanya kuyabe kungalamahluko. Uphenyo lolu lwenzele eBotswana kusetshenziswa abantwana abangamachumi amane abazalwa belegcikwane le-HIV. Elemelika namhlanje ngolwesine linanza ikhefu le-Thanksgiving lapho iningi elithatha lelithuba ukuhlangana lezihlobo labangane kuphekwe ukudla okuchiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye. Iningi lisuka emadolobheni achiyeneyo lisiya kwamanye, njalo kuba lezimota eziningi emigwaqweni kanye labantu emagcekeni endizamchina okubangela uhlupho nxa umumo womkhathi ungamanga kuhle. Njengesiko leminyaka yonke, umongameli welizwe uyaxolela ingalukhuni engasoze iphekwe. Umongameli Donald Trump uxolele ingalukhuni ebizwa ngokuthi ngubutter esigodlweni sakhe se-State House kanye lomngane wayo okuthiwa ngubread. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu olwe-Thanksgiving, sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, unkosazana Musa wenkosi Ndlovu.
Iningi lethu esesihlale lapho kwesikhathi ngibone ngathi ilanga lelihlelaza. Mina ngafica abangakithi besenza izinto ze-Thanksgiving. So siyaqhubeka ngalokho lathi.
Kahle kahle kuyini ozakwenza ngaleli ilanga?
Thina sizakuyavakathela izihlobo, sizakudla njengoba labo besenza abanikazi belizwe. Isikhathi sokuthi sihlangane lezihlobo kuphose kufanele le-Christmas ngoba siyathatha isikhathi lesi ukuthi sihlangane labangane lezihlobo ikakhulu izihlobo nxa ku.
Yes, siyasibone njalo ukuthi kudliwa ingalukhuni itheki lokunye nje okuhambelana lalokho. Uyakukhwabitha yini lokho kudla? Labanye bakhanya bekukhwabitha yini kumbe bagcina befaka inkukhu endaweni yengalukhuni?
Isikhathi esiningi abantu bafaka inkukhu njengathi lathi siyafaka inkukhu. Into nje khona ukuthi bakhona laba abasenza ingalukhuni ikakhulu nxa belokuthi bazahlangana labantu balapha. Kodwa ungabuza ngathi ama-Africans amaningi ingalukhuni hayi abaze bayipheka. Bayapheka chicken, bapheke imbuzi, inkomo, okunye nje ukudla esasikudle ngeChristmas kodwa bakudle ngesikhathi leso.
Kodwa khona injongo yaleli langa iyagxila yini ukuthi vele kwenzelwani kumbe hayi sokuphonguba ilikhefu nje njengamanye amakhefu?
Mina abantu nxa bekhuluma ukuthi Thanksgiving sibala ukuthi sizobonga, kodwa nxa abanye bekhuluma bathi liphomba ukuthi li-celebrate ilanga leli kahle kahle liyakwazi ukuthi ngelani. Mina athi angazi, into enkulu ukuthi umuntu yabe ngaye emsebenzini athole lalesi sikhathana. But khona ukuthi kuthiwe Thanksgiving ye lathi siyathatha ithuba leli ukuthi sibonge izinto ezithize.
Kambe ukuthi isisindo salo singedlula esekhisimusi yini ukuze izalwane zeZimbabwe?
Hhayi, angithembi ukuthi siyadlula. Ngibone ngathi kuya ngokuthi abantu bangaphi njalo basebenza ngaphi. Ngoba nxa uvele uzathola ukuthi ube lekhefu kuhle ukuthi libone leli langa. Kodwa ngiyabona ukuthi ikhisimusi seseyinto enkulu nje, abantu babathi hayi ikhisimusi yalapha ifanandle ekhaya. Kodwa ikhisimusi ikhisimusi kuya ngokuthi ulaba ubani njalo ungaphi. Ngiyabona yinto enkulu yakhona.
Kodwa intengo yakho konke lokho kudla ibizi yini? Kuyeneliseka ukuthi ingqengubani ngakuthenga?
Ngibone ngathi hayi kuyathengeka. So siya ngokuthi lina livele belifuna ukuphekana.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi likhala ekhaya eZimbabwe ukuthi intengo yempahla iyaqonga njalo impilo isinzima kakhulu. Uthini ngokwenzakala ekhaya lapha nxa abantu bengani balokuningi?
Uyacabanga sibili ukuthi thina sihlezi lapha siyadlela siyakholisa. Into nje ezincane engingathi ama basic needs abantu bekhaya bayaziswela, thina asiziswele and into zakhona ziyathengeka. Kuyenza ukuthi nxa sithatha ikhefu leli sikhumbule abanye bethu. Akulula nxa usukhangela ukuthi abanye basekhaya bayakhala, bakhala ngalokhu nalokhu nje. Into ezincane nje ezinjengabosinkwa, udadewethu athi angizwa kuhle nxa nihlezi lapha nisidla, ngingazi ukuthi abangakithi badleni.
Lo-ke ngunkosazana Musa wenkosi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxelaye eseMaryland. Sithanda njalo kubonga uArmstrong Neil Lynn othi umnangaka 2020 out of power angkwazi ukuthi yena ukuphenye njani lokhu. Umpande yamadoda amathema uthi ngezwa kahle nxa sibala lapha themba sosizwa kathesi sondeze i-microphone eduzane uvusa umuzimpo futhi siyabonga msakazi ukusakazela izindaba.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ngesizwe ke umculo wabafana bakagodlwayo becula ke ngomoyi uJoshua Nkomo.
Latela Zimbuze, Sikumbese Tula Betugi, Pateza Hosako, Abaye Beteza Ramanzi, Uzen Sundi Avensundu, Kalu Sisi Vasero Dizia, Undiaman Tibere, Ea Kupavam Kabesi Zveni, Zapu Lute Linka Vizati Tunga, Buluku Elendo Teota, El Koalichum Lamajota, Ich Velim Tope, Ela Kisi Jere, Watalim Kumbazana, Weno Mbum Koti, Wanga Utalam, Oaf Linkundam, Wasileni Zikau, Oasikumbino Asentumbane, Heta Senmazi, Abayebe Ukula, Milo Mileyo, Unang Nanga, Mkazana Waiswe, Ukuli Mabepeke, Obuta Wayo, Family La Pasla Pesulu, Kansisemi Zewon Kwenjane, Baye Zizeni, Unahamba Yetwa, Ete Bintonga Yake, Abayebe Hama Namabucho, Eta Tene Kanunu, Ama Eke Oyeseveni, Umbudala Wetu, General Peter was what you include in Kabu, I claim in Punzi, Hamilton Alaway, Africa, Ulika Lamakan Yungulu, Ela Kotama, in Helen Mabintane, Kontom, all of our kitchen, Chile, Isama, Ela Purazana, Atama, Sama, Isilera, in Pamazana, Sama, Isama, yebo ke ngabafana bakagodlwayo labo bahaya umuyi umnumzana Joshua Nkomo. Ngesikhangele ke ezinye zendaba ebezikhokhela ngesikhathi sokusele inyanga phose eyodwa ukuthi umnyaka wonalo uphele, iningi lithi ubumubi kakhulu njalo lekhefu lekhisimusi liyabe lilukhuni. Elemelika linanza ikhefu le-Thanksgiving namuhla lapho iningi elithatha leli thuba ukuhlangana lezihlobo labangani kuphekwe ukudla okuthiyeneyo okugoqela ingalukhuni lokunye.
Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sibonga njalo u-Arthur Khumbuncube, lo Jason Maphosa labo basikhasile-ke kukhasi lethu le-Facebook lapho esi-live streama khona. Sizahlangana njalo kusasa ngesikhathi esifanayo. Livalelisayo ngusithandekile Mhlanga.